Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF Zapu lezano ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwe-Gugurawundi lungahluzwanga.
Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho singene ejogweni lakhonokho elifuna sikwenze.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, kungakho kazisoze lijabulele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osekudale ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lonyaka womile mina la ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhandakhanda izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akulalonyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayiza kuphela, vele akulalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF Zapu lezano ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwe-Gugurawundi lungahluzwanga, njalo kwaba lembadalo kulabo abathinteka kuleso isehlakalo. Ibutho le-5th Brigade libikwa labulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000 e-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda ukuthola uzibuse okwabangela ukuthi wayengumkhokheli we-PF Zapu uMuyi umnumzana Joshua Nkomo kanye lowayengumongameli njalo ehola ibandla lezano umnumzana Robert Mkabe belobelane lesi isivumelwano esabumba ibandla lezano PF. Intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngocwele.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi ukubambana lokhu akusikho ukubambana kweqiniso.
Kunzima ukuthi ngikhulume ngithi irrelevant or not, ngoba yona ngwayo iunity yangkhona, mina angiyibali njengeunity. Ngoba iunity nxa ngiyidefina mina ayisikho ukuthi khona kumele kube lo munye umuntu oyabe se-forced to unite with someone. Ngibona ngani iunity is supposed to be by merit. Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho singene ejogweni lakhonokho elifuna sikwenze. So to me, I can't say there's any unity. Ngoba even singaze sikhangela country wide, to say unity in this country is taboo. Because there's a large outcry for democracy. The unity is hands and gloves with the democracy.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili wathi ukubambana kumele kube lasembonweni ukwenzela ukuthi kube ukubambana kweqiniso.
Ubandlululo soluntu olunengi kuleli lizwe, ngoba uzakhangeka ukuthi khona even kusukusela le sasibuka kubandlululwana nge-race, amakhiwa wabandlululwana ngemhlobo, kubandlululwana ngesikhiwa i-nepotism. Kathesi ubandlululo olukhona ngolwe-opinion, olombono, sesibandlululana ngombono. And as long as we still have got i-leadership that can say phansi labantu abayilokhu, phansi labantu abayilokhu, akula unity ekhona.
Umnumzana Sox Mabena uthi lolu suku sokulikhefu nje elokuziphumulela.
Lokhu nje lusuku lokukhumbula izihlobo ezalahlekelwa imphefumulo ngesikhathi sombhuqazwe, hashe esokubambana. Akumele sikhumbule ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi ibutho le-Gugurawundi lime ukubulala abantu esigabeni seMatabeleland jikelele. Kungayisikho lokhu ngabe kuthiwa kwaqhubekela phambili isigaba sonke sasizaphela, ngabe khathesi mhlawumbe sokuhlala abanye abantu kulesi sigaba. So mbone ngani mina lolu suku akuzange kube lokubambana kwaba khona kwaba nje lokumiswa kwe kokubulawa kwabantu abangelacala yikho sikukhumbulayo lamhlanje sikhumbula nje kuphela imphefumulo izihlobo abangane abazali bethu okhulu labo gogo emakhaya babengazi lutho kodwa belahlekelwa imikhuhlane belahlekelwa izimpilo zabo belahlekelwa ngabantu ababo belahlekelwa izihlobo kungela sizathu nje
abanye abanjengomnumzana Thabani Moyo bathi lolu suku akusilo lokubambana kuphela kodwa ngolokukhumbula imphefumulo eyalahleka ngesikhathi sombhuqazwe njalo kufanele abonayo bevume abakwenzayo
le ilanga lokubambana lona lele esalichilwa ngabadala ngendlela esembona ngayo mina hayi sokumele kusetshenzwe ngendlela ezokuthi khona abantu sokumele becabange becungule ukuthi khona sivela ngapi sifuna ukuya ngapi njengabantu mangikhangele ngikhangele abantu be-region le yakithi yasemandebeleni ukuthi khona abantu sokumele benze njani ukuthi imvelaphi yethu yokuthi sifuna ukuya ngapi ngoba iningi lethu asisasebenzi phela sesizisebenzi ngoba nxa abadala bengasozi nxa abantu bengasozi behlale phansi rather bekhulume ukuthi hayi sivelaphi siyafuna ukuya ngapi ingathi ngesilungu plan for the future of our children and our grandchildren. There's nothing that we are doing. Avela kulaluthi singabe sibenza. Sebesitshona sihle sikhangelele senwaya amakhanda ukuthi kanti sivelaphi siyangapi. Hayi asihlalini phansi senze into eyiyo ukuthi abantwabethu nabazukulu bethu kusasa sibatshile into eyiyo okufanele siyijile.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ilizwe lingenzanga umkhosi omkhulu njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeChristian Alliance yena osichasisela okunenye
ilanga leli liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lamisa ukubulawa kwabantu okwakusenzakala siyakwazi ukuthi banenge abantu abasebechithekelwe impilo zabo ngakho ke ukuthi inkokheli zavumelana zalobelana phansi kwaba lokuthula kuqakathekile kakhulu lokho njalo kwesibili lilanga ilanga elisitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans siyakwanisa ukuthi sihlaleni phansi sike sikhulumisane sizwisisane sixolelane siqhubekele phambili lokho sizama ukulungisa indaba zethu mbona ngani umzekeliso wathiwa ngubaba uNkomo uqakathekile ukuthi abantu abaningi bawufunde siyakwazi ukuthi uNkomo wanikela impilo yakhe waphakamisa ilizwe laba ngaphezulu kwezidingo zakhe yena njengomuntu njengenkokheli ngoba nto siyakwazi ukuthi wayelebutho naye kokuthi wayengakwanisa ukuthi alwise kodwa wabona ukuthi impilo zabantu ziqakathekile ngakho ngibona ngani isifundo esizifundayo kule ndaba singasinceda namhlanje ukuthi singalungisa njani indaba zethu ezizwe ezihluphayo njalo ezimqoka kathesi eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi ilanga leli alilethanga ukuthula ebantwini abalahlekelwayo ngesikhathi segugurawundi kwakuphakathi kwabakhokheli kuphela njalo ibandla lezaphula ginywa.
Mbona ngani indaba eyokuthula luhambo ayisonto eyenzakala ukuthi kumbe sinamhla sokusayiniwe sokuhle kwalunga konke siyakwazi ukuthi namhlanje sokule MPRC indaba legugurawundi ayibonanga ilokhu ikhona ilokhu ikhulunywa njalo lokhu kudinga ukuthi ingalungiswa njani siyakwazi njani ukuthi bona abantu bemathebeleleni labantu ababa yibo ababulawayo kumbe ababulawela izihlobo zabo lanamhlanje indaba le ilokhu iyindaba echisayo ile indaba efuthi ilungiswe njalo siyananzelela ukuthi abakhokheli bona abakhona kathesi bayavuma labo ukuthi lindaba iqakathekile ukuthi ilungiswe abantu beZimbabwe ukuze baqhubeke baye phambili sinanzelele nokuthi izinduna nangkwazo ezizwe ezilabantu abahlukuluzwayo okulabantu okulamangcwaba abantu abalokhu baweqha kuze kube lanamhlanje zithe zona sezifuna ukuyingenela lindaba ngakho mina ngibona ngani yebo Yesu kuthusile kodwa ngani ithuba likhona ukuthi lokhu kulungiswe njalo siyakwazi ukuthi izaphu yavumelana nayo izani bavumelana ukuhlangana befome ibandla elilodwa okokuthi umbe kuleyini yaginye inye sengalungisana.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Ele Zimbabwe namuhla ekuseni lihlaselwe ukuzamazama komhlaba okubizwa ngesingisi ngokuthi earthquake njalo ibile sisinto se 5.5 ku Richter scale okuthi ukuthi ibinga lasisinto esikhulu kakhulu. Inhlanganiso ebona ngezemvelo e US Geological Service Agency ithi ukuzamazama lokhu kwenzakale eChipinge kodwa kuthinte lezinye indawo zelizwe ezigoqela iMutare, iMaswingo leHarare kanye lelizwe leMozambique. Lokhu kubangele ukuthi abahlali balindawo ikakhulu abelezindlu ezakhiwe ngomdaka ezingaqinanga badilikelwe yilezi zakhiwo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu kungakho kazisoze zithakazelele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osokudale ukuqonga kwempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzalwa kukaJesu lekhisimusi. Imuli zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa ziphane izipho kudliwe ezifele emlonyeni kunathwe kudokhekhe bathenge lezigqoko ezintsha. Kodwa lonyaka iningi lithi ikhisimusi izafana lamanye nje amalanga. Unkosazana Salani Ncubo esitezi uthi lonyaka babhekane lendlala embi kakhulu.
Sisebunzimeni indlala ikhona, uthola kunje kubuya inhlelo kuthiwe akuncediswe abantu abadala, uthole ukuhola abatsho ilokhu zenini uli ovethi ini, uthole ugogo uhamba ngodondo lobaba kaholi uze ukuziswa usisi. Okubangela khonokho yibo abakhulu ababekhethe ukuthi bhalanini abantu, so bona sebezikhethelana ngobungani.
Umnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakale ku-2018 ngizakukhumbula engasoze ngakukhohlwa yikuma kabi kwelizwe, ukuswelakala kwe-fuel elizwe, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi into zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zi-transport ngomgwaqo.
Unkosikazi Sibonga Inkosi Sibanda wesibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubajiye betshaywa ngamakhanda.
Yoma abafisa ukuzincedisa le mazi ezivulekwayo, into zangkhona ziduro ukuthi sozithande. Uyathenga iflower nge-$4 sasuyithenga siyi-$7 vele kunzima ukuthi omama bengaziphilisa ngani ukuthi bangabamba ngaphi, vele kunzima. Imazi esikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto ezingangizazibhadalatalo esikolo ngazo mali zangona. Ikho endithanda ndithi xa urhulumente ekhona ongasiphilisa ngakho esincedise khonapho.
Umnumzana Brighton Rowentalale uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizedlula njengawo wonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile mina lami ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akulalo nyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayiza kuphela, vele akulalutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo ukuthi inkokheli abazikhethayo kwezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. Unkosazana Agnes Mbangeno eGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edale lephalamende selokhu bavotayo.
Nxa esafuna ukukhethwa uyasithembise ayi phansi ngephezulu athi yena ngizabuya ngilenzile, wakubabuya sibi yena lo MP esiphinde samphinda yena. Wabuya kojo konke wafika abantu behawula besiza ngapha wathi hayi ngizabuya asizange siphinde simbone. Kunje nje lakati esilokhu savotayo emehlweni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokuthilela kokudla okunokulakho ukuswelakala kulikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo lemabhawa. umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuyadingeka ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngomnyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje so hayi hayi ilizwe mbona livalwa leli ngoba abantu bathwele nzima yona ikhisimusi ukuthi siyayidla njani ivin labo abantu bona babanathi utshwala emabhawa kakula lutho akula tshwala izinto ziyadura thina besikhangelela ukuthi aluba yena lundoda osibusayo engayihlisa ingqondo yakhe noma kungumfana lowo ahlale la phansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right abantu balungelwe.
Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi lababalisi betshengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika. Ukusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende bethe sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
guka uyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku weLoa Gweru umnumzana Matthew Ngetha. Ya, owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandi. Lapha ukhuluma loSabhuku Nketha eLoa Gweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha eLoa Gweru kathethi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezeLoa Gweru ikakhulu ezelatsha eklinika eLoa Gweru Mission, eLoa Gweru Adventist, ezelatsha emakepesi clinic, ezelatsha emaboleni clinic, ezelatsha kwetumbire clinic eShagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukukhitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lezibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, kathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela ngoba le nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kanti esibhedlela abaonomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthitha emakhaya ngapha amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lo mntwana ehluleke, kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngaleso sikhathi esefuna ukuba lo mntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke weLoa Gweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu ngoba engxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe erethe nxa erethiwe umuntu angamaziyo umntwana lo uzama ukuthi ngwakobani uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu onjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group. Ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu baba ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni kuya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisi imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wesi sikhathi wenza khonokho ngubalileyo.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani into elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo kanti njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo, orejwa emnyameni onje njengaloyo yimi kuwo khathesi, abantu angababoniyo ebusweni, kodwa akazithwale umuntu womuntu angamaziyo. Ukuthi umntwana lowo amthini, uyabona ukuthi kunzima. Ukhethi 29 lowo kanti.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zelwagwelo ezelatshwa eLwagwelo Clinic, ezelatshwa emaketethi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa koTumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu ekliniki akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kula makliniki zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information le bayishiye baqokisane ngokuthi kuhamba njani ukufika kwezithi. Okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo. Sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende, ngolwabantu, sizosiza impilo zabantu, ngoba impilo zabantu zisengozini xa selokhu siyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile baba Gandhi, lami ngiyalibonga umsebenzi oluwenzayo madoda. Asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku welowagweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo nkosazana Barbara Tanyani, umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Esiqale ngokumbuza ukuthi isimo somnotho esikhona elizweni siphatha njani izisebenzi ezingabesifazana.
Udubo esihlangana nalo kakhulu kathesi uhlupho lemali le engekhoyo, njalo uhlupho lokungaholi. Singathatha amakampani kanjenge-National Railways of Zimbabwe, kutholakala kumama abaningi e-railways lapho engisebenza khona. Asiholi, sihola i-half salary and asiholi every month. Amakampani kanjengabo-City Council sometimes ama-salaries abo ayabuya gogo. Nxa umntu anebuya efika endlini uyathi mama sengilambile, akuna mntwana wakho wathi baba sengilambile. Kuyabangela lesithi khona yi-stress. Nxa engumama olamankazana uyabe sekhitshwe ubuntu bakhe ngenxa yokuthi uyabe sesehluleka lokuthi athengele amantombazana akhe lawo ma-sanitary pads. Siya kusiya amantombazana ayagcine sesiyakhomba kumbe esiyahlukuluzwa besenzela ukuthi bazuze imali yokuthi bathenge lawo ma-sanitary pads. Wona asedura kangaka, sesidinga achiphileyo esingazi nokuthi alungiswa njani, njalo nokuthi abe sekuhlala isikhathi esingakanani emashelifini.
Kodwa inhlelo elilazo njengenhlanganiso ye-ZCTU libona ingani ziyasebenza yini ukuthi zenqabele ukuhlukuluzwa kwabesifazane emsebenzini?
Kuyasebenza kakhulu. I think nxa lilandela kule ndaba yokuhlukuluzwa kwabomama eyaphumayo e-immigration, so yithi esayiqalayo leyo ndaba, sahamba sayatshengisela e-immigration indaba leyana i-gender commission yasiphatha ke yasihambisa feda. Kuyikuphumelela ngoba abantu abaningi sahle sabona sebebuya ngenxa yokuthi base bebone ukuthi kuyasebenza kancane ya reporter yasebenza ngoba sasihlangana le problem ukuthi umuntu uyabuye ukutshela ukuthi ngisebenza izinto nganqaba sifuna ukuthi asande siyele ngesidaba ngizabe ndithi hayi ngingahambi ngoba ngiyesaba ukuqotho. Omama abaningi bangama-contract workers bayasayina ama-contracts apha every 3 months abanye after every 6 months. So nxa i-contract lani isi-expayile umanage uzathi nxa ufuna ukuthi ubulokhu usebenza uzolala lani ke zaba lama-workless ama-visits sihamba sisiyabafundisa ukuthi lokhu akukho emthethweni nxa umuntu ngakwenza so wena kumele uyenze so. Zabatshela njalo lokuthi i-police case umuntu angakuharasa even ngomlomo hambe ye-reporter vele ungani. I-International Labour Conference ngoJuni eGeneva ngaba nenhlanhla ukuthi ngayikhona lani sibumba umthetho ozawukhangela ngokuhlukuluzwa kwabomama kumbe ukuhlukuluzwa kwabobaba but ngangikhuluma ngokuthi abathi kulizeka kakhulu emsebenzini kuyakhulunywa ngokumsebenzi kuphela kodwa umama uyakwanisa ukuhlukuluzwa phandle emsebenzini and umqashi ethi mina kangikho responsible because uhlukuluzwe phandle. So thina i-convention le sikhangela ukuthi khona i-world of work sayifaka yasabalala yaze yagokela izini la nxa ngisemthoveni ngisemsebenzini kumbe nxa ngisemthoveni ngivele emsebenzini ngingahlukulezeka umqatshi wami kumele abe-responsible kumele angincedise nxa kuwukuthi ngifuna ukuye ekhoti ukuthi umama ayenze that process. Abanye bayagcina bengasahambi ngoba bengenamali zokubhadala amaleya.
Lapho-ke sokubuya kuholo kula kubandlululwa kwabesifazane okunjengabo-maternity leave lokunye
ukuba ndilwa kwakho lokukhona yikuthi imisebenzi eminingi ele malini elilutshwane iyathiwa ngeyabafazi then le eminye emali eminingi iyathiwa ngeyamadoda. Ukuba ndilwa kwakhona kukhona kuma-grading system ukuthi omama yibabaza abasebenza imisebenzi yokupheka itiye yokuthanyela ematoilethi obaba bayezigcina emahofisini nxa sibuya ku-ishu yamathenethi ama-employers kumbe abaqashi abaningi kabafuni ukubhadala i-maternity leave into esithi paid maternity leave. Uzabona nxa ungumuntu ungumama oyi-contract worker angazithwala kuyase kuthiwa nxa esethembiswa akusela msebenzi kukanti umthetho wethu uyatsho ukuthi umuntu oyi-contract kumbe o-permanent banamalungelo afana naye. I-Labour Act ithi i-maternity leave 98 days kodwa i-constitution yethu ithi khona 30 days. So silabaqatshi asebefuna ukuqatsha nge-constitution eZimbabwe bechiya i-Labour Act abanye bayafuna ukuyenzengazani bona abakwazi umthetho esingithi ngesikhiwa ukuba ignorant ngakukanti befuna ukuthi bacile abantu abangomama ukuthi babe namalanga amalutshwane ukuthi awo ukuthi baye kumathenethi.
Leyo balaleli bekuyingqoqolo nkosazana Barbara Thanyanyiwa umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions i-ZCTU isixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Hayike singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF SAPU lezanu ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwegugurawundi lungahluzwanga. Sizwile izakhamizi zemaphandleni zisithi umnyaka ka-2018 ubunzima. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.